Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni la mhlanje mthwakazi kungomvulo mhlaka 28 kunhlangula 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili
kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu eyokuthi lomkhuhlane nemetheke njalo abantu bathelelana
Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo.
Ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo a-affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine u-level 4. Kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le interest singenza inenge ligcine imali yemabhanga na zonke lezindaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasithupha 46,442. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 518,968. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani nani selisehla kodwa kathe sikuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele eNingizimu Africa e-South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu eyokuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso zakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe injection ayithole nxa yayifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lomkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
Kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona kuqakathekile njengamabandla ukuthi kuqhubekele phambili kukhankaselwe ukuthi abantu behlatshwe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask, lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esinga fikele ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu baya beminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona ku-shopping center, kuma-supermarkets, abantu baqhubeka beminyene. Njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa amamaski la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into kumele sikhuthazane nini yokuthi singakwenzela ukuthi sibone amapholisi, kodwa sikwenzela ukuthi sigcineni impilo zethu.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto, ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo, kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amachumi amahlano. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akulandawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala, kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo, hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi, wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethu le umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi, hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwanazi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso. Kukhanya ngathi le strand ye Delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula, futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevuzi lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasho nje dakudala ukuthi iyinkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu eGoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo ukuthi hhayi abantu bayanatha bayadakwa, kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu, kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala, kubantu abafaka amalebheli phezu kwalobotshwala, kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobotshwala, kuma-restaurant akuthengisayo ibhizinisi lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho. Malivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala, kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku-black market. Yiyo ke into esiyinanzelele ngama-lockdown onke, saze savelelwa izifo. Uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu besebezama ukuziphekela utshwala. Ngokubona kwethu akuvala, asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje, bazobeqhubeka abantu belokhu bebudinga lapha ku-black market, bazobe belokhu bebuphuza, kanti umnotho welizwe uzokulahlekelwa. Bekungcono ukulawula indlela abantu mhlawumbe kuthweka babuthenge babungibangene labo emakhaya into efana naleyo, kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela. But uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijileyo, ngoba bayaphela abantu, izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapho, ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye.
Ramaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane. Ludaba olubhahe kanganani lolo?
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity, ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube le-head immunity. I-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba uma esekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission e-less around the community. So siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe, kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sigangela ukudliwa kwezimali osukuke kwenziwa nguhulumende kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Mazukhangela okwezereserve bank singathi bekuyisikhathi eside, it was long overdue. Kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singamadeposita esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze sikhangele in terms of ukuthi i-economy khathesi does it support or into yona le enjengayonaleyo, ngoba nxa i-reserve bank sibe yafaka ama-minimum standard. Ama minimum standard wafakile ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakala kubana imali yeproductive esithi ngama lending rates kuza increase, so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezindlela thina ama depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba imama rates aza increase. Ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona ureserve bank zeyinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaka ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike, ngoba lokhu kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command akusincedi, ngoba i-economics ngokwayo ayiye esithi i-free lunch, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu, kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu liyanda inflation, ungazoyigcina imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga, njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi sina siyi-cash economy, so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imali nxa ngiholile, ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyithi njibe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Benisenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash, ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki, ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki, kufunakala njalo i-confidence, le trust ku-banking system eZimbabwe. Ungananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector, esile trust le-confidence. Abantu bahlala belokwesaba, ikakhulu ngakhangelela ukuthi bana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi. Le nyanga kuyabuyenye i-directive, liyani nyanga kulenye i-directive, khonangana kuyabulala i-confidence le-trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ivika ukuba isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla leMDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngu-Gift Sondo kumfokandlovu. Basakazi, bendithanda ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzanu abafana labo oBerty Mpofu, oSimon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labana. Bebesiyayenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani? Sibabone bekhothama beguqa laphana esithombeni sikambuyane nanda bekhupha lezi cathulo. Bayayiwazi umlando kambuyane yanda. Ubuwona waye bengatsheli abawomnanga gqobezanu laphana ukuthi labo inkosi yakithi bekwe esitulweni sayo iphiwe ibudget. Labo bekhothamela inkosi yakithi ubulelani kalobhingu lakamzilikazi kamashobana. Hayi, le nto yabo leyo kuyakhothamelana lombuyane yanda. Hayi hayi hayi, ngizwe nyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Bese mbuya laphana kuqembu lesizwe laphana iMRP. Bengicela ukuthi isibuzile basakaza ukuthi kathi izaya nini ku-Congress, ngoba ngathi kungani lafonya 2014 ngake ngaziphi isikhathi ngafunda i-constitution yabo ithi every 5 years kufanele kuyiwe ku-Congress. So i-Congress iwa nini? Ngoba if lafonya 2014 i-constitution le yaqala ukwa-active 2014, kusho ukuthi yonke i-leadership liyana amathemu aba-expire 2019 ngoba kufanele beye ku-Congress. So asizameni silungiseni laphana, singayenzini amaphutha kaTswangirai wokuvayolate i-constitution yeqembu. UTswangirai wavayolate i-constitution yeqembu lakhe MDC. Buka manje ukuthi kona imphumela yokuviolate constitution injani. So ngiyafisa le MRP laphana ihambise izinto ngohlelo futhi ku top leadership umuntu ekhitshwe kahle, engakhitshwa nje ngu individually maye ngabe wonile. Siyafisa impela laphana kwaMthwakazi kungabi le inyizana. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
Njalo basazo kwaStudio 7 noma endaweni ezishiyene zelizwe. Besicela inhlanganiso ezinceda abantu, especially le abalimisi okukhethwa khona inhlanyelo ngokuwiniswa abantu okubana kumashowa lapho, ukuthi ngabe ubayananzelela ukuthi especially lapho emakhaya ukuthi uzathola ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethwe kumakhelwane emasimini enganamabele enebulwa indlala. Kanti bekunani ukuthi beke benzishowe ukuthi unumber one ulamabele amaningi ukuze kukhuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi kulenda lesikabeni chike kuya ngari kumahlasela characters njani nachane naste woken the general manager sathika sabongani uvuka njani khona lapho izizibambe kahle ubukhokheli bakho bokuqoda uqinise yonke ndawo hayi uyathandeka sabongani yezi development ye phambili ngijike ngomahlasela futhi south north east unamafika osisi ngikuphilani linazela i-COVID-19 ngoba iyabulala lono mamula lo.
Sanibonani basazi we-Studio 7 okhulumayo ingqalabutho esigabeni saseropane. Besicela sidlulisele lo mlayezo ukuthi cela abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo emathebelelendi bezodistroya into zasemathebelelendi. Angithi bona behluleka vele bathathilizwa ngokuthi bayekele into yabo le.
Salubonani kustudio 7 okhuluma umhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo. Ngiyajabula le audio ma ingafundwa. Inkinga yeZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile, manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani, bathi kurayithi na, bazolungisa nini ilizwe ngapha vele batshona besidla imali bedlela imali yephalamente. Ilizwe abakalungisi lutho, lokhe bebhoda ngamasikafu beyagagile. Hayi, sikhathele ngayeZANU-PF asisayifuni. Ngazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe valeka amehlo enjani. Sikhathele ngaliphatha asisayifuni. Lo mozora layo yimpimpi yeZANU-PF asuke nje. Hambe khatshana vele ngatholi ngitsho le vote eyi-1.
Salibonani Studio 7 nabalaleli benu. iZANU-PF yesibulala ilizwe lakithi bakithi. Yonke into igugukile kusukela u-1980 sikhipha amaminista, sikhipha amagavena, sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhipha upresident ekhitshwa ngamasoja. Kodwa ke akula lutho oselugugukile, izinto lokwezisiba worse. Yikho ke isolution esesele kuphele ukuthi sikhiphe iZANU-PF. Singakhipha iZANU-PF ilizwe lakithi liyaguguka libe lizwe lihle kabi elihlalekayo. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakade abantu siye kokukhuluma okuningi sikuleli shona lo mdebele lo muveni nalo umhlangano lo yini. Asibambaneni sibe into iyodwa sikwazi ukukhupha lezo siwa lulo iZANU-PF. Nani koma nje nangicabange njengamanje iZANU la neZANU-PF zabambana. Yikho lokhu manje zasifikumeka. Lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe. Sikhiphe lo iZANU-PF sisomthusile nephathi iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF ehlalweni. Singalokho sithi hayi mina lokhu umuntu akazi, mina lokhu wasehlone lokhu ubuyakhuphi. Angeke siye ndawo, kufuneka sikhiphe le iZANU-PF. Sibambanise sibe iphathi i-1 iZANU-PF ehlalweni. Ngoba iZANU-PF izipula neZANU la wabambana namanje yibantu basikhuphayo. So ngathi bafuna sibambane sengephathi iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU-PF ehlalweni. Ngiyabonga amaZimbabwe amahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentatheli zindaba ye-Voice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amajumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli zindaba ze-Voice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mwalim Ishak. Singene kudaba lwemelika. Onqotshwe ngumongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo, umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo. Lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqilibezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele encwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela. Njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuka esekhethe omunye umuntu ongabamela, wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale eku picture, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans. Yikho kwenzakalayo, uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama-Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini? Alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kaba bambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump, kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty ama Republicans nguyo ibambileyo, ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedise umkhankaso webandla lama Republicans. Kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini. Sokusithi kuwe elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapotane nama-Democrats, ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaza ahlangana nalo. Kuningi ongikhona kusazayenzakala, kodwa iqiniso weni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided, akukho clear, akukho sobala ukuthi ngubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump. Ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esibala ama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaswe ukhankaselo umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozame la ibandla lama Republicans. Iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le-interest singenza ukuthi abantu abanengi bagcine imali emabhanga na? kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untungamilinkomo.